Uncube uthe uhulumende uphakathi kohlelo lokubandulula amankampani akhe athiwa ngama-parastatals ngesiNgisi afana leziphala ze-GMB lenkampani yamandla kagetsi e-Vesa. Uncube ongafunanga ukuthi amazwi akhe athathwe kumbe ukuthi athathwe umfanekiso kamabonakude uthe amanye amankampani azamanyaniswa ingatsha zawo ukuze asebenze kahle. Uthe uhulumende kakhathazwa izijeziso zenotho ngoba okufunwa ukuthi kwenziwe ukususwa izijeziso lezi okufana lokuhlonitshwa kwelungelo likaZulu lokunye kuvele kuzenziwa. Uncube uthi ilizwe leZimbabwe linothile kakhulu, okufunakalayo nje ukuthi kudonswe ndawonye okuyikho osekusenzakala ngoba kulenkulumo zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Izizalwane zeZimbabwe ebezisemhlanganweni lo zisele zilembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe kanti vele liqonda ngaphi ngalesi sikhathi. Umnumzana Quiet Ncube ngomunye obesemhlanganweni lo kesizwe imbono yakhe.
Into ekhona ikuthi iZimbabwe abantu sebedubekile kakhulu, impilo yabo yonke akukho okunye abakwaziyo eZimbabwe ngaphandle kokudubeka. Umuntu osedubeka impilo yakhe wazalelwe ekudubekeni, kunzima ukuthi umguqule abone umehluko kusenzakala empilweni yakhe kalula. Kuzathatha isikhathi. Uhulumende omutsha angitsho ukuthi ngiyamsupporta, lingangithathi ngenye indlela, but I think we need to give these people a chance.
Unkosazana Pearl Mathibe uthi inkulumo kaNcube ibinhle kodwa okusalayo ukuthi kubonakale izithelo zenhlelo zikahulumende ngoba esithi uNcube ubezwakala njengomuntu othengisa ubuhle belizwe nje kuphela. Kodwa umnumzana Dan Moyo ophatheke kwezombusazwe uthe uNcube kazange aphendule kuhle imibuzo kade eyibuzwa ngabantu ngoba ubefuna ukuthi kuzwakale sengathi ilizwe lisesimeni esihle wona umnotho ukhanya usiya nganqele.
I think into ezingazikhulumileyo on paper zisounda zizinto ezipromisayo kakhulu, kodwa ngombono wami lanxa ngisizwa nje from izizalwane zeZimbabwe eziningi, on the ground izinto azikho as indlela engathi uminister uzibeka ngakhona ukuthi into zonke ngathi ziyaphumelela siyaphambili, ngoba okuningi imali emabhenki lokhu ingekho, abantu izimali zabo bakwanisa ukuzi-accessa ngoba yikho cash, akula foreign currency. Intengo yezinto sezikhuphukile and sekusiba lama-shortages, and uchilo uminister ukuthi well, because of ama-changes abawenzayo i-inflation ukushintsha ukukhuphuka kwentengo yezinto into abayi-expectayo ukuthi izoqhubeka until maybe ngo-October. Sizoqala ukubona maybe inflation yakhona isisehla. Okumdanisileyo yukuthi uminister ungathi akazange afuna ukuthi aphumele egcekeni ngento ezifana le-corruption. Uzwakale ngathi uyadefenda ukuthi i-corruption ungathi ayivamisanga kakhulu.
Umnumzana Quiet Ncube uthi lanxa umphathintambo uNcube ekhulume ngobuhle belizwe, kunzima ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leMelika zibuyele ekhaya ziyesungula amabhizimusi ngoba kungela siqiniseko sokuthi amabhizimusi abo awasoze ahoquluzwe.
Uminister of Finance uyawazi umsebenzi wakhe, njalo uyakwazi ukucaculula lokuchasisa ngendlela esobala enza ukuthi lo muntu kazana uyezwa ukuthi ukhuluma ngayo. Yinto engithokozela kakhulu. Amabala akhe asebenzisana nxa ekhuluma ngesikhiwa uyachasisa ukwenzela ukuthi lo muntu kazana nje unkwamba ezwe ukuthi kukhulunywa ngayo. Izimali zivele zinzima ukuthi uzichasise. I-finance, i-economy ayisiyonto elula ongayichasisa obala ngesilungu esaziwa ngumuntu wonke. but uyazama sibili nami kungukuthokozisa.
Uncube utshele lomhlangano ukuthi uhulumende weZimbabwe ulendlela akhulumisana ngazo lohulumende weMelika ukuthi abantu bengayengwa ilokho okulotshwa zintatheleni zindaba ezithi akula kuzwana lohulumende kamongameli Donald Trump weMelika leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.